Imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala lami ku social media ukuthi u Prof Welsman Ncube esebenza mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangeni babe ngama councilor noma MP eqinisweni ngathi ngiqalisa ukubala ngasendanzethu kwakumhla ngiyakhumbula ngibalinde kwakumhla ka 1 April ngaziyo ukuthi akuthi ukuthi kanye namhla i full day ngawuthani ngakuthanja indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sakho nje bakuyi full day sokuthi baphambanise nje abantu le mbiko imbiko engamanga kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukuba nabagcwalise ungananzelela senginanzela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu kungabi lohlupho uzathola futhi bona abantu abathonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besishoneni banje abantu bakhona abalutshwana abakukhuluma khonoko kuya kuyihlekanyana nje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle so injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Wolfman Ncube lami bangcolisela abanye abantu abaninginingi ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu and bayakwazi ngalo bandlulo phakathi kwabantu isikhathi esiningi abantu alisasebenzelani ndawonye bona sebekholisa ukubuleka kuleyo environment esingakutsho ukuthi nje kuzulu hhayi abantu bakukhuluma kodwa-ke abantu bazibonela okwenzakalayo awudingi ukuthi uzobacasele kakhulu abantu bazabonda hhayi leli qiniso leli ngamanga abantu bakhangela okwenzakalayo so-ke ngamafitshane engakutsho ukuthi hhayi mina ngokwami vela kunidlalisi ngaphandle kwengubo lokhwana ngizilayela sibili ngichelisile ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasoze kuba sendawo
kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakobulawayo ukubona njani wena khona lokho
ngizakhuluma kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha kobulawayo esibona lisiba lama councillors lama MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC siyabona besibe le nhlelo ezenzakeleyo mhla ka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uzulu ukuthi abuye azokhetha kumbe azonominata kumbe azoqamba mana senzolo balazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama-councillors abantu abafisa ukuthi babe ngama-member of parliament abafisa babe ngosenator abafisa bangene kuma-PR omama lama-youth abantu-ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenzaka leyo ngokuthula yebo kambe kube indawo ezilutshwane ezimbili ezintathu okuthiwa kungathi bekungasaqedakali kungathi kulabantu abafisa ukuba nababhamayo indlela okwenziwa ngayo kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandelwe ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lolu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhlobo esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures nama-party structures siyakwazi ukuthi babe le ndlela zabo bele abantu babafunayo bele-factionalism yabo